So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingali tshona njani izulukandaba lamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlazi ku-4 kwenkwezi 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ezinye izikolo ziyala ukuyamukela imali yohlobo lwamaziki lanxa uhulumende esithi yonke imali imele isetshenziswe.
Kodwa ke esikukhangeleyo egcekeni izigi zayikho ebantwini, sibona ezinye izikolo zala ukuyamukela njengoba vele abadala bese beqalisile ukufuna ukubhadala ischool fees.
Amalunga ebandla le-MRP adudula abukholo lwesipostoli abakhonza phansi kwesihlahla bekobulawayo. Umndeni wakokhumalo uthuma iqula ukuyakhulumisana lohulumende ukuthi ayamukele umnumzana Bulelani Khumalo ukuthi abe yinkosi yamaNdebele.
Kodwa ke umhlangano lokuqala baba lawo kwaba nesithembu sompela ukuthi hayi kuzoshesha kulungiswe.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Njengoba izikolo zivulwa ngolwesibili iviki yonale ezayo, abanye abazali kwezinye izikolo zelizwe abakade befuna ukubhadala imali yama-school fees ngemali yohlobo lwamaziki babikwa betshelwe ukuthi bamele badinge amadola eMelika kumbe irandi leSouth Africa. Lokhu izikolo zikwenza lanxa uhulumende esithi imihlobo yemali yonke kumele yamukelwe. Unobhala wezokwethula kwembiko umnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni yokuxhumana e-X uthe ukwenziwa izikolo lezi kwephula umthetho. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala i-Amalgamated Rural Teachers Union umnumzana Themba Kuye Moyo, yena othi umanyano wenhlanganiso zamatitshala othiwa for days wavumelana ukuthi amatitshala engayi emsebenzini kusukela ngomvulo.
Indlela okwenziwa ngayo iZIG yiyo ezasetshenziswa ukubhadala ifees. Indaba sisithi iZIG sesikubonile abantu bebotshwa bebotshelwa ukungayamukeli iZIG. Sesiyibonile imithetho esifakiwe eqinisa kumbe ezayenza iZIG ikhanyile lesisindo. Kodwa ke esikukhangeleyo egcekeni iZIG kayikho ebantwini, sibona ezinye izikolo zala ukuyamukela njengoba vele abadala bese beqalisile ukufuna ukubhadala ischool fees. Izikolo ezinye ziyayamukela iZIG. Esicabanga ukuthi lesi senzo sokuyala ukwamukela iZIG yisesesiyenze uDr. Mshabane, ugovernor we-Reserve Bank, aguqule isinqumo sakhe ayesenzile esokumisa ukusebenza kwe-RTGS le-bond ngo-30 Mabasa. Esesithi yena i-RTGS le-bond bayibuyele isebenze bazaze batsho bona, ngoba bekhangelela ukuthi mhlawumbe i-RTGS le-ZIG le-bond le-ZIG kube yikho kuzasetshenziswa, njalo kuzasetshenziswa inkani ukuthi kuyamukelwe izikolo ngendlela zonke. Esikubonayo thina njengababalisi njenge-ATUS kuzaletha uhlupho oluningi kakhulu, ngoba indlela imali ziyabe sezizintathu. I-bond le-RTGS akulingani le-ZIG, kuncane kulayo, kuthi lona iZIG lincane kule US dollar. Kuzasetshenziswa i-rate ke ngasokubhadalwa i-school fees lezo, luhlupho lwakuqala. Uhlupho lwesibili, izisebenzi zikahulumende lokho eziholiswa iZIG. IZIG leyi azikayibambi. Izikolo nxa zingayali ukuyamukela iZIG, abantwana bezisebenzi zikahulumende kabasoze baye ezikolweni. Konke lokhu kudalwa yikuthi uhulumende nxa esenza izinqumo ngendaba zomnotho welizwe langemali, kabuye ebantwini ezobuza ebantwini ukuthi bakhangeleleni bafuna ufunani uzenzela eyedwa osokusithengisa ukuthi kulabo bantu esibakhethayo ukuthi babuye basiphathe ukucabanga ukuhlela kuyabehlula
lina njengababalisi kuyini elikukhangelele njengoba izikolo zivulwa kukhona yini okuzenzakala ngendaba yeholo
izikolo zikhangelele ukuvula mhla ka 7 inkwenkwezi thina ke njengeathuzi ngaphansi kwembumba yethu e4zeu ngeMay Day sise Harare eHatfield savumelana ukuba kulezi nto ezintathu esizazenza uhulumende nxa engalungisanga iholo lethu kasibuyele emsebenzini uhulumende nxa engaholisi izisebenzi ngeUS dollar umholo wabo wonke asibuyele emsebenzini uhulumende okunye simkhangelele khona ukuthi njengoba kuyindlala engaka iZimbabwe yonke kamise ukudlalisa imali ngokuthengela ama MP ngokuthengela yoni executive ngokuthengela abe judiciary izimoda ezezinga eliphezulu athatha imali liyana ayibhajetele ukuthengela abantwana ukudla ezikolo bathole ukuthola ukudla ezikolo njengoba emakhaya kulendlala kodwa ukukhona vele izikolo kazivulwa nxa ikolo ababalisi lingalungiswanga izikolo kazivulwa nxa uhulumende engafakanga isinqumo sokuba izisebenzi zakhe zonke sezihola i-US dollar Moyo Themba kuye athi spokesperson
Siyabonga Themba kuye Moyo sisikhulumeli ke senhlanganiso yamatitsha la ye-Amalgamated Rural Teachers Union obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo
The Voice of America
Amabandla ezombusazwe kwele South Africa abikwa ikhankasa ngokuthula phambilini kokhetho lokudinga abazamela idale lephalamende kunye lenkokheli yezigaba mhlazi ku-29 kuyona le inyanga. Kulamabandla afika phose amachumi amahlanu azakuba incintisa kulolu khetho. Kambe kulomehluko na ngendlela ukukhankaswa ngayo kungeladlakela lokwethuselana njengalokho okujwayelekileyo eZimbabwe. Siqoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jayce Manampofu sambuza imbuzo yonale.
Hayi ngapha kuthule kakhulu abantu bangapha nje into zabo zonke kakhulu kwindaba zepolitics lapha basenza ngokuthula akula kudlwangudlwa kula kudakula kuxokozela kula khona ukuthula noma umuntu egqoke i-t-shirt elibandla selicala ngaba libandla elibusala ngaba licala libandla eliphikisa ngoba abandla aphikisa lapha maningi uyagqoka umuntu noma i-t-shirt akuthule kakhulu kuthule kakhulu ukuthi kulokhetho kubonakala nje ngamarali lokuthi sibone nje kuma-tv lapha besides that hayi kuthule kakhulu
akula ngisho lo yedwa likeleza ukuthi uchayiwe kumbe wahlukuluzwa ngendaba zokhetho
hayi hayi ngabani lesi mawa ngabe ukusikhuthile but hayi so far so good kuthule sibili situation yangapha hayi kuthule abahlukumezana abantu balapha kungaba nenkinga yesengaba khona kodwa ke hayi angikahlangani nakho kuthule kwamanje
kodwa yona imbiko abayethulayo abezombusazwe iyafika yini kube bonke abantu kumbe bakhona abanye abanga finyeleli kakhulu ngendaba zabo radio labo TV
ya kusukuthi endaweni zemakhaya ngoba khona amanye amakhaya ngathi kuba le problem nale ama TV kabi khona bakhala ama signal ngi TV nama signal nama phone kwezindawo ikakhulu indawo ze Limpopo khona abakhala khona le Eastern Cape ngaphandle kwalokho kodwa ke hayi abantu bayakuthola umbiko amabandla ayakampena kakhulu 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 amabandla ayakampena plus ama stations lapha ama TV lapha sama stations phose ama TV shoti sine yaba yi 5-6-7 kona ayakava ama political parties wonke ngokufanayo wonke ngokufanayo alikho ayikho station ebonakala ngathi thiki favor i party thing ngakho sibona county station still ezivele singesaza ukuthi ngese party thing lapha kukhululekile and kulenye program abayenza ku TV lapha yawu campaign wale amabandla wonke abakhona wonke kusem platform yenziwa kwe station lapha i ENCA abanye bayiza ukuthi TV baba khona abantu ama leaders amabandla labantu ama supporters bahleli kahla kumiwa mix bakampena nje phambi kwabantu abantu bonke bekhona
siyabona ukubana kule bandla leli elitsha elemkhonto wesizwe elikhokhelwa ngumnumzana Jacob Zuma lona lidlala ndima bani ubona ngani lila khona ukuthi liphumelele sibone kusiba lo mongamelo vele bandleni lakhona
hayi ukuthi ningaqinqoba kufika kuleyo level ukuthi ningakhokhela ilizwe hayi kodwa ngibona ngathi bazaba ne influence ekhona kakhulu ku parliament ngoba ngicabanga ukuthi ngenzele into ezime ngayo bazodla kakhulu ku ANC yikho lapho khona ngathi support yabo enkulu izovela khona maybe la kwamanye amabandla afana labo UDM ku EFF anginashutwa ngathola abantu abanganani kodwa kakhulu bazodla ku ANC so kukhona kuzobanika amandla mangabe sokusiya kwindaweni zamacoalition kuma city council kuma local authorities nase parliament makula ma bills ama
lo ke ngomnomzana Cassius Jesus Mana Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Amalunga ebandla le-MRP abikwa edudule abokholo lwesipostoli abakhonza bephansi kwezihlahla kobulawayo. Amalunga la abikwa exotshwe endaweni lezi abakhonza khona batshelwa ukuthi bengalokothi balugqobe ngoba bazawukhomba olotshwala. Ibandla le-MRP lithi abantu laba benza ukuganga kulezi ndawo njalo bangcolisa njengoba kungela zambuzi. Ukuze emaphandleni izakhamizi zezansi emaNdebeleni kanye lezifuyo zazo sezihamba imango emide engaba isibanga esingamakhilomitha angamachumi amabili ukuyadinga amanzi kulandela ukutsha kwamadamu aseduze ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Okunenga sikuzweni ku-Albert Ncube eseGwanda.
Ezinye izakhamizi sezibopho babhema ukuyadinga amanzi. Kwezinye indawo izakhamizi zitshona zilindile isikhathi eside ukuthi agobhoze bese ziwakha. Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi semawana eGwanda uthi babhekane lo dubo olukhulu lwamanzi lonyaka.
Emadamu lapha sokurokosikhokhelingasilavela amaplani ukuthi sifike la manzi emadamu la kuze sifunye zithi sithole okokunazi lathi siyedlangalekona.
Amazwi la achizelelwe ngumnumzana Jeffrey Dube usobhuku eGaranyemba othi idama abalithembileyo selisitsha.
Asicithile agcwele ukudala nxa kungatholi ukuthi singancediseka ukuthi udaka lolwana sokaliyafu mhlawumbe ingxenye kungasiphathisa ngoba ispecial njengaleli jambe libambe indawo eziningi ungalibona selicithile so kutho ukuthi avele ngathi phose iwa-13 laba yibo lasingafa ngafa ngisho lezifiyo ziyaphela nyana.
Amadama amakhulu esabelweni sezansi emaNdebeleni ayiwana thisa obulawayo abalisa umzingwane lowane apha Ncema kanye le-apha Insiza aselela amanzi amalutshwane kakhulu alakho kuphela loba nini. Ngaphandle kokusilela kwamanzi emakhaya umasipala weGwanda sekudaze uzulu kuleli dolobho ukuthi asebenzisa amanzi ngonanzelelo ngoba sekuphelile lapho abadonsa khona. Inenge eGwanda South lithi urhulumente kumele aphanga yakhe idamu lethuli manyange ukuze lwehlise udubo lwamanzi kulo mhlubulo. Kusenjalo izakhamizi zeGwanda South seziveze ukukhathazeka ngezimoto ezinkulu ezisebenzisa umgwaqo eMadongola lapho kulo mgodi wamatshayina we-lithium. Nangu umnumzana Love Momoyo usobhuku emawane 2.
Amagwenethi lawa aya eMandongola athwala amatshe kulobungozi embubonileyo kulamatshe abawathwalayo. Amatshe lana ahambesiwa emgwaqweni. Nxa kule moto elandela emuva amatshe lana esiwa kwenzakalani. Njalo nxa ngisekhona ekhozweni laphana ngisiyale ngibone kuningi amatshe maningi okuthi enye imoto iyabuya ingananzela ukuthi uleletshe tshaye litshe leliyana abantu bayaphela. Siyacela uncedo phaphana ukuthi izinto zabo bazenzeni order kungahambi kusiwa amatshe.
Kulo kukhonona njalo ngodaba lokuqhatshwa kwabonke esibhedlela esikhulu seGwanda lapho kubikwa kule nketha yabetshabi ekuthathweni kwalabo abazafundela bonke. Asizweni unkosikazi Ntombi Zodwa nathi.
Umntwana ade behambisa ama-application kunesini ake ngaxoxa lomunye nje ofundisa kwamphana ngathi so ama-interviews lizawenza wathi sizawenza but ithina sinikwa nje i-authority yokwenza ama-interview then si-shortlist sesihambisa eHarare. Then iHarare yezashu yetha ke ukuthi laba yibo abatraine eGwanda Hospital laba abatraine eBrunanburg Nababa, inti yako na ngana ngezi sasa. Kwa ya munga decentralize wakati kuti, ikuwa ndifizi interview, zinga yungu chuchuwa mkabu. Hizi interview, hizi tate, labantu wababu. Nanzi, uti nga kukono kwa ya kufunu kwenzaga. Utawantu wababu, batuni vimuchuwa matubu, ulabanyo umele vangi.
Omnomza na Mike Ngati, oisaka Moska wa 13, yena ukana ngentemi yungomo, ati pansi kakhulu lalo bayinkomo abazithengisayo zisaqinile.
Iprize abathenga ngayo inkomo kulezi nsuku bayathatha, azikabisisi imini sokuthi zi-wrong ukuthi sezingaba zifika kwena leyo iprize abafuna ukuthenga ngayo. Hayi, siyakwazi vele inkomo ingacaka kumele ibe phansi, but azikafiki kuleyo price. Kambe nxamuntu ezafuna ukuthenga inkomo ye-$100
kusenjalo imuli yakomoyo edolobheni legwanda idinga umnumzana Khipha Moyo oleminyaka yokuzalwa engamathuma ezithupha ocatshe busungu lwesibili kuleviki ngemva kokubaluleka esibhedlela esikhulu seGwanda. Umoyo okubikwe lo mkhuhlane wokukhohlwa ugcine ukubonakala egqoke isikipa esiluhlaza esinomzila omhlophe esifubeni. Ombonayo ukuthazwa ukuthi awucingo unombolo ezithi 0771-175-898 kumba azisa amapholisa aseduzane. Ngimele umsakazo we-Studio 7 Gwanda, ngu-Albert Ncube.
Namlela mshweshwe,
namlela nampawa forembula
Gukama.
Siyabonga Albert, okwamanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lo Councillor Thandiwe Moyo ka Ward 7 koBulawayo. Njalo okukomiti ebona ngezemali e-finance e-Councili yakoBulawayo sicubungula okwenzakala esigabeni sakhe.
Isizinda abantu abadela ama-pensioners bayawokha besiyi-town besiyahola imali engajeyilutho. Kona lewuthi umuntu awokhe aphindaphindile ayehola imali yakhe esulekele ukugada ukuthi aphinyelele ukuthi afike emzinwakhe. Bese ngikhuluma ngobogogo labokhula emakhokhoba babhekene nengxaki kakhulu ukuthela ukudla, ukuthela i-medication. Siyakwazi ukuthi abadala vele ngabantu abaphila ngamaphilisi, balamathukela, balama-BP, behambe eklinika. Kutholakala ukuthi kulamaphilisi afunakalayo, babhalele ukuthi abalethenge amaphilisi. Bengenelisi ukuthi bewathole la maphilisi ngenxa yokuthi bengalayo leyo mali. Abadala bakhala kakhulu njengemakhokhoba ukuthi bayithi thina iklinika yethu ikhatshana isemdilikane iseduze emuntwini ophilileyo ekhale njalo ngendaba zamanzi ukuthi bakithi amanzi abuya ngemva kwesikhathi. Thina abantu abadala ukuthi sikwanise ukuthi sithwale amapheli emakhanda sisesibhoraneni kumbeni ukuthi sikwanise ukuthi siyelayini esibhoraneni ngoko ngalamazulu kuba nzima. Kube lesizinda lapho khona vele ongafiki khona amanzi nje. Lapha amanzi ekhona kulezi ndawo ezigasileyo ukuthi amanzi levele kawafiki. Kube sesibacelela ibhawuza ukuthi ibhawuza ebanika amanzi. Uthole ukuthi abantwana abancane lokhu ukuthi ababesebenzani, ababese begijimele ukuyambena bethina izigoro nogokufika kube nzima sibe kakhulu ukuthi beziyelele ukuthi bethole amanzi.
Njengoba lani likufice kunje njengamakhansila, kuyini ozakwenza kumbe okuzayenziwa ngabanye bakho ukuthi abantu bathole usi?
Kakhulu endaweni yamazi ikhona imizamo ekhona khathesi ngamakhansela koBulawayo ukuthi kuye amanzi atholakale. Ngathi ngamafitshane kulama long term, ama short term, lama medium solutions. Bese sikhuluma ngehose yabogogo labokhulu. Mina njengokhansila wemakhokhoba into engayenza ngiyacreate i-database yabogogo from 65 years kusiya phezulu kwenzela ukuthi ngibekwazi ukuthi esigabeni sami labogogo abanjani. Bese ngikhulumisana labanye abafisa ukusincedisa ikakhulu abantwabethu abaphetheya izihloko zethu eziphetheya labangani labanye vele ababehlala emakhokhoba ukuthi ngizame ukuthi ngicelele ogogo uncedo ikakhulu ekudleni. Khathesi kunje kuyaqanda ogogo kuphela la ngezindlini. Ogogo ngathi njengabacelela ukudla lo owandelethela amafood hampers abantu abayi-ship kodwa simanga lokhu sisacela lokusebenzisana phakathi lo mkhathi u-HE weBulawayo South naye ngibile wathi ayatshela ukuthi sibone ukuthi singabancedisa njani ogogo labokhulu phakathi kwesigaba namayuthi ikakhulu sinyazelukuthi amayuthi nam ahlezi kawenzi lutho kule ndaba zamajafa ama-youth centers akhona ama-youth centers kumele avuselele abantwana bethole ama-skills kube nama-skills training khonapho kuma-youth centers kube newayisa abantwana bathole ukuncediseka mina ngafoma i-macro-development committee esebenza lo-councila ikakhulu ngaphansi kwa-councila kodwa siyaxoxisana njalo ne-LP ukuthi naye asincedise athi chipin lapho kulesikhehli khona
siyabona ukuthi abanye bazama ukuphila ngokuthengisa lokhu lalokhuya kungaba le nhlanganiso lazo ezinye eziphathisa abahluphekayo liyakubona konke yini lokhu imizamo isenza impilo ibe ngcono
iningi labantu emakhokho basembalazini labontanga baphila ngokuzijimisela ungangena phakathi komuzi wemakhukho kuzathola ukuthi kuyathengiswa abanye kulemkambo abanye ngabathengisa amabheli abanye abasezinsimbini abanye ngabathengisa nje amatamatisi ama-vegetables kuphela muntu ongathengisiwe isedodinileres camp laphana kugcwele abantu ama-vendors athengisayo noma bethengiswa ngokho emthethweni but bayathengiswa nabazama ukuthi bephilise izimuli zabo ukuthi zesikole bekwazi ukubhadala ama-renti i-DTA ikhona emakhokho iyafundisa amavenda imisebenzi yezandla kakhulu ukuthi kezezile ama-products abo bekwanise ukuthengisa kube nekhona i-world vision phakathi komuzi ethi ngenyanga ngenyanga ihlolise abantu imali ethi bethenge ukudla bekwazele ukubhadala imali
leyo bekuyingxoxo lo councilor Thandiwe Moyo kaward 7 koBulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha e-Washington DC.
Siyabonga sithandekile. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje sixoxa lesikhulumeli sikamnumzana Bulelani Lobhengula Khumalo, umnumzana Bonman Khumalo. Sihlaziya udaba lobukhosi bamaNdebele. Wakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga lami inhlonishwa.
Ye, ungasela ukuthi lumi njani udaba lokuthi inkosi iyethatha isihlalo sayo ekhaya eZimbabwe?
Kuxhunywana lohulumende inhlonishwa, kukhulunyiswana lohulumende impela sekwake kwayiwa kodwa kuyahanjwa manje ihlandla lesibili. Kuyakhulunyiswana kakhulu.
Ngobani abahambayo? Likhona iqula elalithuma ukuthi liyekhuluma kumbe wena ungomunye wabo abakhulumisana lohulumende?
Hayi, akusemi mina ngoba ngihleli ngabe eGoli, kuhamba abadala ama-elders akwaKhumalo, siwabiza ngokuthi liqoqo, iqoqo lamantunga.
Kodwa lona iqoqo lithini? Kuyathembisa yini ukuthi singaba lenkosi umnyaka wonalo?
Isifiso yiso leso mhlonishwa, kodwa-ke angithi uma linegotiator kuya ngokuthi omunye uselula kangakanani isandla. Kodwa-ke umhlanga lokuqala baba lawo kwaba nesithembi sompela ukuthi hhayi kuzosheshe kulungiswe.
Siyabona ukubana bakhona njalo ababili abazithi labo zinkosi zamaNdebele, umnumzana Rafael Khumalo lo mnumzana Zwide Kalanga Khumalo. Lina lithini ngalolu daba?
Sithi abenze mhlonishwa, abantu abazibekileyo kabenze. Mina siyazi thina i-process iyakhetha bona, kodwa kumuntu ngekumalise ku-democracy kenze la isibone. Yiyo i-attitude yethu, ngoba asikwazi ukukhuluma kabo abantu, asikwazi ukubavimba, kodwa sithi thina labo abalenhlelo zababenze.
Siyazi ukuthi khona ngapho kwele South Africa liyaphathisa izizalwane zeZimbabwe. Ungasitshela ukuthi izinhlelo bani elizenzayo khona ngapho?
Lana mhlonishwa, kuvikilo leli elidluleyo nje kulabantu bakithi abathelwe yimkhukhu edimisini, sesile ngubo e-ofisini zihamba sabanika, kanti la mabandla amanye athile basiqoqela impahla zokugqoka nezikole, basiqoqela sahambisa. Hayi lokho kuphela, leli hlalo mhlonishwa, ngoba sisebenza lapha eGoli indaba yamaphepha. Ngamsho wake wezwa kuthiwa emangadini emangadini sasilungisa leyo nto ukuthi abantu bakithi basizakale babe lamaphepha ukuze bangahluki ukuhlukunyezwa ngoba lapho nxa uhamba esitradeni uyabuza ukuthi iphepha lakho lingaphi umungelalo sokuthi balezinto eziningi ezingaqedakaliyo sudiziswa into enjalo nje bayaboshwa abantu bakithi bayadiphodwa. So lolo hlelo sasiyenzela ukuthi nje sibe le mvumo yokuhlala eSouth Africa. Sasi kuyindlela ukuthi efe yakwaZulu sicela ebukhosi bakwaZulu ukuthi busicelele. Masinyazane sabuyela futhi ukulandelela ukuthi sebehambe kangakanani nobathembisa bathi bazasikhulumela lo government wala ukuthi size nje sisebenze sibuyele emakhaya, sisebenze sibuyele emakhaya. So yizo lezi zinto esizenza mhlonishwa ngamafi challenge. NgesiNdebele ukuthi uhamba jibalamba ukuthutha phambili.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli usitshela ukuthi kahle kahle kuyini okumele bakukhangelele njalo kuyini elingabaphathisa ngakho.
Mhlonishwa, into enkulu ukuthi nje lapha vele uhlelo nje olukhulu ukuqoqeka kwesizwe. Into esihlupha kakhulu okunye kuleli viki eliphele besinabafundisi sihleli phansi indlela abantwana bethu asebeziphatha ngayo uma bengaphandle kwelizwe. Basuka abaduma sebekude nabazali sebephila nje umathanda. Ngikhuluma ngabantwana othola ukuthi ubaba sethi kusethola intombi kwenye indawo sethiya abantwana lo nkosikazi abantwana basafundi. I-behavior nje le-violence amapolisa asibiza njalo nje ethi khangelani abantu bethu, khangelani abantu bethu. Khangelani bayangcolisa. Yilokhu sesiklina nje egoli ngoba sasoke sikhonjwa ngeminwe yonke into embikhonjwa thina. So sizama ukuthi siqoqe isizwe abantu bafundiseke ukuthi ukuzihlonipha kwenza ukuthi abantu bakuhloniphe. So yileyo nje into enkulu kabi ukuthi sibuyele nje ebuntwini bethu. Yilokhu siqoqe isizwe ngaleyo ndlela. Kanti kuphela kwalinyanga kulo mkhosi umcimbi kwendulela ufuya nemaphisa siyakhona.
Hayi kuyezwakala, isibongile kakhulu.
Ngiyabonga la mhlonishwa.
Lo-ke bekungumnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli sikamnumzana Bulelani Lobhengula Khumalo, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Lalelani elinye njalo ihlandla lohlelo lolu ngeviki ezayo.
Okwamanje ke siye kuhlelo abaculi bethu liviki. Silomculi osacathulayo ovela eTsholotsho uDJ Sintu nangu ke lapha ixoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7.
Kubona umalume ekhaya, kubona umalume ekhaya, kubona umalume ekhaya, uduma mama kujabule. Uduma mama kujabule. Unandlengo
Msakazwami sanibona emsakazweni okhulumayo uHandbag Khuphe ngilokuzalwa ngibuya kule Zimbabwe endaweni yaseTsholotsho esigodini saseMphafeni. Usebhu wami kunguRobert Chuma, induna kunguNgqwele. Bengibonga kakhulu ithuba msakazini nengitholile.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Lo ngabe ufuna mhlawumbe uthathole umsebenzi wa DJ Sintu kuzomela axhumane nami kule number lenethi 0791390738. Uyatholakala umsebenzi la kuma YouTube.
Ngihlala ngise Gauteng endaweni yase Diepsloot.
Ubachiyela waphamazi yabalandeli.
Le nkulumo ngizoyibhekisa nje kusizwe sonke. Mina bengicela ukuthi sibambane singabantu abamnyama. Ngoba ngisho nasengomeni ngithi asibambaneni ma-Afrika. Ngithembisa ukuthi ngizokhipha i-album ngo-December.
Asibambaneni bo ma-Afrika, asibambaneni bo ma-Afrika, asibambaneni bo ma-Afrika, asibambaneni bo.
Yama, this is the cinema, this is the Ubumban.
DJ Sintu esigqibela uhlelo lwethu namhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangeleke ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Izikolo ziyavulwa ngolwesibili kodwa amatitshala athi kawasoze aye ezikolo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande, sitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.